Iningi labantu bakobulawayo belithabe limanzi nte ngempumela yokhetho lweZambia bethi laseZimbabwe uma uZulu angazimisela ulakho ukukhetha inkokheli ayifunayo kungela kwesaba. Umongameli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo utshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokusebenzela ndawonye kwengatsha ezehlukeneyo ekuqhubeni ukhetho oluhle.
Umphumela okhetho lweZambia utshengisele ukuthi i-electoral system elections board ayikho captured njengeyakwe leZimbabwe izekhi ebanjwe yi-army kumbe reporter direct to ZANU-PF. Okusitshengisa sobala ukuthi izekhi yakithi ayikho independent, but electoral commission yaseZambia i-independent. Kanti njalo kuyasitshengisa ukuthi abantu beZambia bavote nge-unit of purpose.
Isikhulumi sebandla lezapho uMnumzana Iphithule Maphosa uthi okwenziwe izizalwane zeZambia makube yisifundo esikhulu kuZulu weZimbabwe.
Ngithanda ukuthi amhlophe ebantwini beZambia, ngithi amhlophe njalo kubaba uJilema osekhethiwe ukuthi egokele iZambia. Ngithanda njalo ukuthi ngibonise isifundo esikhulu esisithola from ukhetho lolo ukuthi abantu beZambia abaqakathekisanga njalo abanamathelanga ikakhulu kuma-political parties kumbe inkokeli zama-political parties. Siyananzelela ukuthi babone ama-interests abo kuyiwo aqakatheke kakhulu njengesizwe. Ama-interests abo agoqela i-economy, i-transparency, ama-human rights, lama-civil liberties. Batko okumele sikufunde njengamaZimbabweans ukuthi singaze sanamathela kakhulu kumbe sakholelwa kakhulu kuma-political parties, kodwa-ke sikholelwe kuma-interests ethu lokuwalondoloza nokuthi siwafeze njengesizwe.
Isikhulumi se-MDC Alliance uMnumzana Sweden Chirodza uthi ubukhosi ngamaZolo ebonga ukuziphatha ngokuphucukileyo kwabezomvikela kweleZambia.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamaZolo, njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa umabutho eZambia. Njalo siyamjabulela kakhulu ubaba uHichilema Hayikendi ukuthi usengenile ukuba ngumongameli weZambia.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Zaipho Moyo uthi okwenzakale kweleZambia kuveza amandla asezandleni zikaZulu.
Ngiba lokujabula ngesenzakalo esenzakale eZambia sikhangela ukuwina ka-HH. Lokho kutshengisela ukuthi abantu yibo abalamandla okubisa intshintsho.
Isakhamusa kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngomunye wabancome ukuqhutshwa kokhetho lwaseZambia.
Okhetho amanzi aseZambia iyajabulisa kakhulu ukubona opposition party kusiba yiye ewinayo, futhi amhlophe ukuba ku-HH lebandla lakhe bona abayibabawinile abathatha over umbuso kubaba u-H Galunga. Sithi amhlophe kibo lamaZambians aphume ngobulenge siyavota, sithi amhlophe izifiso zabantu ziyenzakele.
Omela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena uncoma ukusebenza kwebutho le-commission ebona ngezokhetho.
Impumela yeZambia iyatshengisa how professional i-army yeZambia iyikho. Inye into esiyibonileyo i-independence ye-commission yeZambia engafanani leyalapha i-commission kuyahlupha.
Umgcini sihlalo we-Electoral Commission of Zambia uMnumzana Isau Chulu nguye owethule isaziso emsakazweni kamabonakude kweZNBC esithi uMnumzana Hakainde Hichilema unqobile kukhetho oluqhutshwe ngolwesihlanu ngemva kokuthola amavoti angaba izigidi eziphose zibe ntathu 2,810,777, kuthi uMnumzana Mutale Nalumango nguye osezasekela uMnumzana Hakainde Hichilema. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.